ngasikhuluma sikhuluma sonke la vele kibo bahle bangena emoteni bahamba ngesonto bekule event ekade organize ngobabonile isikhonje la musicians akobulawayo beselebrate ubabudakeni so i foundation la ibile ibile tent khona bayikhoba ke bashika khona bazobuza umbuzo ukuthi ngingathi mina director wangkhona i foundation yenzani ngibalekeleni bebuza nje imbuzo abantu kade bebekusendile only point of communication eyaba khona
libangaki ku foundation eseligcathile
simu 3 ningathi 4 ngoba unkosikazi wami lo mntwana ngoba la isebenza sonke ngi programs officer
yena usele eZimbabwe
yes and umntwana mncane so kade ama passport kuyinsuka aphuma nzima aphuma after 1 year so umntwana kaka eyakhe passport kayikaphuma
licabangela ukuthi kungani belilandela kangaka
okwenza ekusukucabangayo ukuthi ngiyengathola ifoni womunye umuntu ngendlela kade bebuza ngayo umuntu okhulube ngani ukuthi yena ungujournalist but ngasengisizwa imbuzo yakho ukuthi hayi imbuzo bekasoka-journalist bebuza mayelana lesitiki engasikhulumayo mhlazana abantu bevuthene e-White City esikhumbuzweni sikababudabeng ngolwesihlanu so kule nkulumo ethize engayikhulumayo bona babona ngani ibisa nalo hulumende sengisanda kabavukela uhulumende lo munye umjournalist ke wazama naye ukuchoyisa ngendlela achoyisa ngayo wathola icontact e-State House ukuthi khona lokwana kasangitshelanga wathi umuntu wakhona uthe yena abantu be-intelligence bafuna ukumbuza imibuzo ethize mayelana nesipeech engasikhulumayo so mina bengicabanga ukuthi nxa bengidinga akumelanga bangilandele bebengangani ba-issue kumbe ama-summons kumbe warrant of arrest anything of that sort ayikhona ukuthi bangilandele
manje nxa wena ukhangele ubona ungani kuyini okungabaphathanga kuhle wena wakukhulumayo
yabona into eqakathekile ukuthi uba kudabenga ngisebenzela isikhathi eside even ngamalanga kho kugcina besisonke into kade ihamba kizobe ngizazi nokuthi abantu abakade bemgcina njani bedlelana layo njani ngiyakwazi so into enkelo ngazikhuluma le nto ebesenjizeni kababudabenga ukuthi khathe sikula amasotha ake adukula abantu into zimele bezingamphathi ubabudabenga kule ndaba yegukura hundi akuxoliswana akukhanye ukuthi abantu bayangathi laye babudabenga njalo behlukuluzwa lengakhumbula ngelana ebhalago wakwakhatshwa ngamapholisi so into enkelo bengizikhuluma so lokunye futhi abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zebra so kulo mkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwagcinileyo so mhlawumbe wawafunayo
ama-documents akhona akhuluma ngani
kunakanelwa ukuthi ngilama-documents akhuluma ngegugura undi lama-documents awe-history ye-Zebra ungakhumbula sesithole uzibuse uhulumende wokuqala wathatha ama-records wonke awe-Zebra so bona ngokuzwa ukuthi thina siyaqoqa imbali ye-Zebra banakana ukuthi mhlawumbe amanye ama-documents angikhona sasala ubabudabenga belama-copies nibe sizawasebenzisa
kodwa wona vele akhona yini okweqiniso
lokho ngenza ke ngikuphendule